Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye esingabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela namamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 kungakachayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalelwe ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kombuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende lababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye esingabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sithi inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulabo bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele uhlaba kuthi ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kuthi ukuthi ungazukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabile ukugula athi lanqala kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba, kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshi amabili awagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa sichubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedisa kwalesi sikhathi ukuthi engele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela ukuthi usihlasele uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphi ngiyaphithizela ungasela ukuthi uhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathe sibuye esibili ngesikhulu angesivuve esikhulu hathi lwane sawubona ngale kugqalisa last year ngomatch so kabantu abanengi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imbuzo emnene njalo ngasikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lomkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele lathi ngasingabantu silandele izilayo zasazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathe sakula umuntu othandabuzayo lomkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alomkhuhlane khathe sabantu abaningi sebefisa ukuba nabahlaphi ensukwini ezedlulileyo ngabe besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa enguthini okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sithile inkulumo sichokisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathe sisuthwalela amanye amanje ekuseni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokitini bagcwele emaclinic indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonoko abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa engasuke ihambe engahlatshwanga khona kulengozi yokuthi abanqabe sina isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane uzamemetheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana betshona bekhona bani langa lonke kuba lengozi yokuthi lumkhuhlane singamemetheka njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi kuleyo ma-two days ekhona phana engatheli ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye esingakutho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqathe kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ukuba nengxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu 200 bonabo iy'namba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili nangolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendweza labo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jasper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuke ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolayina. Kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane. Ngakho sibonani lokhu kuyanceda ukuthi kufikele.
Udaba lokuthi abangelazithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani?
Kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangala lama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kusho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galaswa isithupha ngenxa yegugrawundi kodwa kwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengawonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi ihofisi eregistry ezindizithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu siye sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe isithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhele ezizanceda ukuthi bavunyelwe ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwendwe ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga ukuhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singene isiphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abantu bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana Omegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende lababa Mnangagwa ukuthi hayi amaprojekthi bakithi usinikile lawo esiwacelileyo ngahamba ngayakhuluma nami ephalamende ngayacela kuma-ministers ashiyeneyo lawo engithanda ukuwabonga ama-minister egovernment yezimbabwe they are listening like upresident irodi ithara sokusiba rayithi sokuphelela sibili sihuqwa usukele emaboleni usiye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule e-woodlands ithara lenestrip isifakwa izaba banzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba umhona usebenzile usincedisile ibese ngibuya i-vocational training center emaboneni laphana hayi ngibonga sibili i-minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakelani nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi singakhana amarodi lesuka kumakepu esijakari ntabamhlophe izagredwa kathesi khanga lirodi esuke emakhulambila mangwandi esuke emakhulambila mangwandi lowakhona emishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuke edoson zisiyaphusha kona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo isline kumele agredwe isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhodi enima isiye sunrise esisarasara konke udlenza amarodi kumele alungehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini izibholane sesiqalisile liyakubonta izibholane ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilunge kumele zibe ziningi kakhulu izibholane ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meya sizibholane siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga kwi-DTF ubaba ujona mgumbi iminisitri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale izibholane kube sibuya ama-piped water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilane amele afike ebantwini ehambe efile amatank siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana ward 5 i-treatment works lane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye imangwandi primary school kumele kube right so sesiya laphana esikolo komzila i-primatank afa izinwa sisonke sifikile khonapha siyawalungisa amatank lana namanzi ukuthi ahambe ku-community sibuye ku-piped water scheme esuka kobaba usogwala kumisiye ebantwini siye eclinic ngale emadikani clinic imele la yilungiswa yinto esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esezisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i-bridge yusobakhwenyana bridge seliphela lizakhomishinwa kathesi kathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kunengi njalo esikukhangeleyo kumaproject kitchen sabo mama ama bakery amela sebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza sizokhangela ama youth empower bakery bonga ibuyile imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathezo phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali ama project ama youth achiene yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo but sizavuyela futhi yengena ward by ward inika abafana imali le women's bank la iza yenza njalo inika omama imali sizama ukuthi sisiyafika phela ukuthiwa ngu 2030 umuntu wonke abeselele ukuthi abe nemali iloko abantu abaphakathi lapha imali engani bayashukuma abantu kungahlala umuntu engena imali ukuthi umuntu engabe umuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba la regulation la ungakhangela siyalungisa ishagari kumele kulungiswe umdulwana masinyane kuyalunga labo banjeni labo mkoba next year this time xa sikhuluma kuyabe sokungcono iCovid isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyayira intathele zindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyayira ubhubhe ngolwesibili uMthwangwa uthe uNyayira ube yisibonelo untathele zindaba ezisacathulayo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kwiStudio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngusidini lwandle ncube bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwele mzansi besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yasezimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo esouth africa yinto yomdeni leyo bantu bakithi masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha siyanicela bantu ma ngabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza emzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alisaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okokusela akuphilisi muntu siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yezimbabwe bakithi asikufuni lokhu siyakusola kakhulu 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 ikakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu siyaninxusa abantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho libuyisele lezo zinto elizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto enizifakayo emabhasini niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasimthetho niyalinxusa abantu benkosi
livuka njani kwistudio livuka njani khulumayo ngikhulisani Ndlovu dabuka kwelinkayi hayi mningi kutshoyo nje kuthi hayi into zabomnangagwakula nto abesincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkayi siyacela nje kuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkayi ngoba abantu ayithandi emparaphi yenkayi so ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lati sizofaka nje i-support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke hayi nyabo
ngiyalibingelela lonke ntungamili inkomo Chris Gande Mike Hobe thandekile nabo Patrick Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo tshelwa amanga uthi i-vaccine le yekayibuhlungu xa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi ngithilingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Ubuhlungu lokho the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu but kuyathela amandla, uthela amandla ungano owusela amandla. Ubuhlungu lokho sitshelwa amanga incesi zakufa abangakahlatshwa lingayi yini elizasala liphile emhlabeni, thina esesathi incesi esifile ngathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathe sinxa ungalakhadi ye ungahambi kwathini thini kwenzelwani kunokho. Sisekela amazwi omlalelo omunye ade kukhuluma ku-Studio 7 othi ama-China afuna ukusiqeda i-vaccine leka ithele but imangaliswa nguyena lo baba ongudokotela wempilo othi abantu hambani behlatshwa i-COVID, hambani behlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezana u-PF yena lo funa ukuthi siphele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibonani, selibonani balaleli we-Studio 7 kunjani lonke kuyomkhona amagumba amamenhlaba gama lakho kengilakho kakhulu uthanda ukuthi uqondisane nomganami lothina uwesiyangaya ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi hhayi ke kayikho into enjalo mntanami ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi ziyabhadala ngamazimbabwe dollar lokhwana kuyisivumelwano sabazali nabaphathi besikolo ikakhulu futhi imvama yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe direct abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwana bayabantu so ke bese kukhoza ukuthi khona kufike ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisisile nanxa kunemihlangano bese lisithile hhayi izimbabwe dollar sizithole bale siyithole ngamarandi so kuyakufanele kwenziwe njani khona sonke sokufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi ababhadala ngedola Zimbabwe babhadala ngesidola esibanzi ikokwenzakala mdala ngesikolo kakula fosmet ukuthi kubhadalwa ngerandi Zimbabwe idola ifuna ngayi bakutshela ku abakutshela mdalami so ngeqiniso ukuthi nxa ngiyakhangela esiyangala laphana lelo siyamini nxa engakatshitshi ngonanorek so ndingazama ukuthi ukukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutshela ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani anyone oyikhomithi adanzalela kwesifungo abeka kwegwesi lina engikhulumayo nge-nearest ezikolo ezijalane siyangaa soke okukhulu okwenzakalayo isivulelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutalelwe yina elingabe kumlando njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engabona. That is the question. Uheda njani isikolo engabona? Hayi lokhwana okuningi lokhwana hhayi khululeka mntanami abantu bavumelana ngokuthi ungabhadala amarenti kodwa sebevumelene wena nxa ule 200 rand yakho yahambe itshintsha unike 1200 bondi ubhadale into esuke yenzakayo khonokho. So basuka-ke labana besitshela khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali akuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo bakithi ngisukuba ngide ku-Studio 7 ngiyabonga.
Salibonakala emahlabe ezulu ukhulumayo ngumaphosa laphana ngithanda ukubonga kulo omunye umdala umdala lo uthi uthi ngubaba umcetshwa ungumlisa endaweni okuthiwa kukwesiphepha umdala lo anambonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ayiphatha ngayo ilokhuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kuyenalani indawo bangaya
kwe kwenye mtaala ngoba inkuza yake mbona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi makuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nalawa wethu awezicinto emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kuzima la iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuphunywe phakathi ma kuphunywa phakathi akulwiwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imihlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzicontrol kuba hedi la elizweni layo ngoba mbona ngani esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba angikaze ngizwe kunomunye okhuluma isono ukuthi ye thina lapha siyatambula kumbe njani njani bahlala bethule nje so hhayi ngithi ngibonge nje bantu lathi kuhlala zisizwe inyuzi zenezi ngiphinde umbongele njalo umdala omnankagwa noma nje laye ngalaplani kodwa mbona ngani umdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayistudio senisasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma ebambelela nje saba amacala-ke kodwa ngokulalela abantu kungcono mnanga kungani ulokulalela kwezinye indawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala wathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadinwa.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abaningi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ningakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajekiseni. Amalayini akhona ayemade kakhulu ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala, amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona leyi variant le entsha entsha yona le engathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-virant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili, kodwa ke sizwile ukuthi kubatshayile futhi basesibhedlela. So sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuthe kulokho. Kodwa ke iqiniso ukuthi hayi, kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngani wami engikhuluma naye lapho owatshaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshile. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazange agule unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi, kuyavikela abantu bangakudeleli. Lakhona oku okutshayayo kathesi, tshaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshwa.
Judge.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo. Basebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebesedlula isigidi esisodwa 1 million. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana loNtungamile Nkomo ngeviki ezayo. Kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.